Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 15 Mpandula 2018 ngu Praxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Kulula sibili ukuthi uhulumende aphe icala kulaba abathengisa emgwaqweni, but singafuna ukukhangela ukuthi baze babe emgwaqweni ukuthi kwaqalisa njani. Siyabona ukuthi uhulumende nguye olinye problem lapha, ngoba yena akakwanisi ukuthi ahlale phansi labantu abathengisa emgwaqweni azwe izikhalazo zalo.
Abantu phose bangamashumi amathathu 28 asebebulewe umkhuhlane owekholera eHarare kuphela abelatshwa lo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezine. Asikhathi kisinye abaphila ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare besemba phansi ngenduku besithi kabayindawo.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera, kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi ayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizidengisayo, okubolileyo angugcini, ngilahlela lapho kumele kulahlelwe khona.
Ngolwesihlanu kobulawayo kubikwe kulabantu abane abangabe bebanjwe imikhuhlane yesihudo sekholera basiwa esibhedlela se-Thornhill. Kuthi-ke ummeli wemelika eZimbabwe u-ambassador Brian Nichols wethekelele esigodlweni somsakazo we-Studio 7 emelika izolo waba ngengxoxo lezisebenzi ze-Studio 7. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu phose abangamashumi amathathu 28 asebebulewe ngumkhuhlane owekholera eHarare kuphela abelatshwa lo mkhuhlane sebesedlula inkulungwane ezine. Ngasikhathi sinye abaphila lo ngokuthengisa ezitaladeni zeHarare bayemba phansi ngenduku besithi kabayindawo, besithi bamlindele uhulumende othembise ukubasusa ezitaladeni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kwenkuthazo kamanisipala ukuba abaphila ngokuthengisa laba basuke lapho bethengisela khona ezitaladeni zedolobheni leHarare ukuze kuvinjwe ukusabalala komkhuhlane wesihudo sekholera. Umanisipala kanye lezinye ingatsha zikahulumende bathi ukuthengiswa kokudla ezitaladeni yikho okusabalalise lumkhuhlane oqhamuke ebudiriro leGlenview. Bebethukuthele abaphila ngokuthengisa laba endaweni abasebenzela kuyo, lapho uhlangana khona umgwaqo uRobert Mugabe loJulius Nyerere. Ophatheke kwezokulwela ilungelo loluntu uMnumzana Charles Nyoni ubeka uhulumende umlando wokungafuni ukulungisisa ngendlela esiza amacele wonke abaphila ngokuthengisa labahlaselwe ngumkhuhlane.
Kulula sibili ukuthi uhulumende aphe icala kulaba abathengisa emgwaqweni, but singafuna ukukhangela ukuthi baze babe emgwaqweni ukuthi kwaqalisa njani. Siyabona ukuthi uhulumende nguye olinye problem lapha, ngoba yena akakwanisi ukuthi ahlale phansi labantu abathengisa emgwaqweni azwe izikhalazo zalo zabo, njalo a-address ama-situations abo ukuthi bafunani, ngoba engabafakela ama-toilet emgwaqweni lapha abathengisela khona, abafakele amanzi lapha abasebenzela khona, kuyabe kungena problem yengcakeza. Njalo ikhansili la ibuye ithanyela ithatha ingcakeza, asibi le problem yekholera.
Unyoni uthi abaphila ngokuthengisa bevele behlezi bekhona la kwamanye amazwe, umahluko yikuba lawo mazwe esakhela labo bantu indawo ezinhle zokuthengisela.
But owethu uhulumende ujahile, njalo u-iga ukuthi nje aphonge ublema lokukhipha abantu every kungaba la ma-election. As soon as after election uyabe sifuna ukukhipha abantu abasemgwaqweni, uyabe sithi thina esiphila ngokuthengisa emgwaqweni siye ngaphi.
Kodwa umanisipala uthi kumele basuke laba bantu edolobheni, okungenye yemizamo yokulwisana lokusabalala kwesihudo sekholera. Isikhulumeli sikamanisipala uMnumzana Michael Chideme uchasisa ngenyathelo lokususa abaphila ngokuthengisa ezitaladeni.
Harare City Council appeals to members of the informal sector to voluntarily move off the streets of the Harare CBD, that is Saturday, to designated trading sites. This appeal comes in the wake of the cholera outbreak in Harare, which is now spreading to other cities and towns and provinces. We have taken this action in the interest of public health. We are in constant engagement with the leadership of the informal sector to map sustainable solutions.
Kunsuwana esanda wedlula, umphathi ntambo wezempilakahle uDr. Obadiah Moyo utshele intathelizindaba ukuba sebecele amapholisa ukusebenzisana lomansipala ukususa abaphila ngokuthengisa esitaladeni njengendlela yokulwisa ukusabalala kwekholera eqhamuke emzini weGlenview leBudiriro. Ngolwesine, umphathi ntambo wezempilakahle lokulondolozwa kwabantwana uveze ukuba abangamachumi amabili lanhlanu bese belahlekelwe yimiphefumulo kuthi phosi abazinkulungwane ezine betholakale belalesi sihudo sekholera. Kuke kwaba lokuphithizela okukhulu, abantu bebaleka besabalala ndawana yonke ngesikhathi lumsakazo ukhulumisana labaphila ngokuthengisa laba kumgwaqo uRobert Mugabe eHarare. Sekubonakale imota zohlobo lwamalori ezintathu ebezithwele amapholisa ohlangothi lweriot zihamba ngomgwaqo uJulius Nyerere kanye lezimbili ezithwala amanzi ababayo athelwa abantu lapho kube lomsindo. Kodwa uZulu ophila ngokuthengisa wemba phansi ethi mabenze abakufunayo abakuzikhundla zikahulumende bengasoke baya ndawo ngoba kuyindlela bephila ngayo kungekho enye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Unjalo nje lokho esisedabeni olwekhorela. Izolo ngolwesihlanu kobulawayo kubikwe kulabantu abane abangabe bebanjwe yimikhuhlane yesihudo sekholera basiwa isibhedlela seThorngrove lapho abahlolisiswa khona ukuthi ngeqiniso yiyo ebahlaseleyo. Abaningi balaba bantu ngabantu abake bahamba endaweni ezimemetheke ikholera kanye letyphoid. Asizweni okujulileyo kuvela kubathabele Masuku.
Emavikini adlulileyo amadolobho eHarare leGweru ahlaselwe yimikhuhlane yesihudo sekholera letyphoid ngenxa yamanzi angahlanzekanga ahlangane lengcekeza evela ezambuzini engalahlwa kahle igcine ihlangana lezimpompi zamanzi phansi. Inani labantu eselibhubhile ngalimkhuhlane liyaliqansa esigodlweni njalo ababikwa begula labo bayabesanda. Kulabantu abathathu abacatshangelwa ukuthi bengabe bele cholera loyedwa ongabe ele typhoid abahanjiswe esibhedlela seThorngrove kobulawayo ngolesithathu ntambama. Ubulawayo City Council ubesanda kwazisa ukuthi iBulawayo yona ayikabi sengozini yecholera kodwa akubanga nsuku zatshwala esazisa njalo ukuthi icholera isihlasele lelo dolobho. Abaphila ngokuthengisa izilimo endaweni eziningi baqanjwa njengabanye ababangela ukumemetheka kwekholera kwamanye amadolobho kodwa bona bayala lokhu kugconwa. Umnumzana Thamsanqa Khumalo uthi bona balwisana lekholera ngendlela ezimbalwa ezigoqela ukugezisa abakuthengisayo ngamanzi.
Thina njengamavenda siyezwa ukuthi abanye bayakhitshwa ngenxa yokuthi khona yibo abakhoza ikholera kodwa-ke ngiyacabanga ukuthi kayisila any contribution to that. Mina indlela engizigcinela ngayo izinto engizidengisayo okubolileyo angugcini ngikulahlela lapho kumele kulahlelwe khona. Njalo silamazi okugezisa izithelo zethu lokunye konke esikudengisayo kuyagezwa sisevela emaplastikini.
Umongikazi uSister Rebecca Madlela uthi kuqakathekile ukuthi abantu behlanzeke ikakhulu emakhaya abo.
Ingcekeza yiyenye yenza ukuthi impukane zithwale umkhuhlane zosusa phande zongenisa endlini. Kakugezwe izandla wonke umuntu ongenayo esambuzini ngayephuma akageze. Kugezwa ngayisepa akukhathaleki ukuthi yisepa yiphi kumbe ukusebenzisa i-charcoal umlotha wamalahle. Uyakwanisa la ukubulala ikholera nxa sigeze ngawo izandla. Izandla zigezwe sibili okuzwayo. Njalo abantu kabahlale beqaphele ngokuthi amanzi abawanathayo kabawabhoyile ukuze bamike sure ukuthi noma kungaze kube njani abasoze bawubambe umkhuhlane wekholera.
USister Madlela welekile ngokusebenza kwe-waterguard lokuhlanzeka kanye lokuthi ikholera ingena njani emzimbeni womuntu.
abantu kabathenge iwater guard intengo ye water guard yehlisiwe it's now 65 cents from 75 cents. So abantu kabasebenzise iwater guard iyathelwa emanzini isivalo esisodwa sewater guard ku 20 liters yamanzi. Ama vegetables kawaklinwe ngamanzi aclean asafe ngoba angadliwa eluhlaza egumbe aphekwe evele engageziswanga ngamanzi aclean lakho kuyadala ukuthi abantu bagcine besidla i-cholera ngoba i-cholera ingena emzimbeni ngokuthi uyidle ungadla idoti ele-cholera kumbe izandla zakho zibambe idoti ye-cholera udle ukudla kwangkhona yiyo indlela engena ngayo emzimbeni.
Edolobheni laseHarare kubikwa kutholakale elinye igcikwane elingasalaphekiyo ngemithi ekhona okuyinto engatsho okuningi ekwelapheni lomkhuhlane. UZulu ukhuthazwa ukuqina ngokulondoloza ukuhlanzeka ikakhulu abone ukuthi izandla ziyagezwa sikhathi sonke nxa engangena esambuzini lokudla okunjengezithelo lemibhida kugeziswe kuhle. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kunjalo nje ummeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols wethekelele esikoleni somsakazo weStudio 7 eMelika izolo wabala ingxoxo lezisebenzi zeStudio 7 lapho aphathe ngendaba ezimbalwa zobudlelwane beZimbabwe leMelika okugoqela ukusebenzelana kwamazwe amabili ezigabeni ezijiyeneyo zempilo okugoqela izempilakahle njengamanje lapho iZimbabwe ibhekane lodubo lokuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera. Asizweni okunye okuphume kule ingxoxo.
I was just visiting the Centers for Disease Control in Atlanta last week and had the opportunity to discuss this issue with them. Mm-hmm. We have an excellent relationship with Zimbabwe on issues of health, and I was very impressed to hear the close coordination and work that's being done. Mm-hmm. Cholera is a preventable disease, mm-hmm. and one of the most important interventions is dealing with water and access to clean water. So we definitely want to work with the people of Zimbabwe and the government of Zimbabwe on promoting access to clean, potable water. Mm-hmm.
Silobudlelwano obuhle leZimbabwe kwezempilakahle njalo ngiyajabula ngokusebenzelana okukhona ekuluseni ukusabalala komkhuhlane wekholera. Ikholera ngumkhuhlane olakho ukuvikeleka njalo ukulondolozwa kwamanzi ehlenzekile lokutholakala kwawo lula yikho okuqakatheke kakhulu. Ngakho-ke kuqakathekile ukuthi sisebenzisane labantu beZimbabwe emsebenzini wamanzi lo.
There's also a vaccine, an oral vaccine, that can help prevent cholera. Now, it's not 100% effective, but it does help people either prevent infection or recover more quickly if they are infected. And we're working with the government of Zimbabwe on a vaccination program that hopefully would cover 300,000 people.
Ikhona njalo imithi elakho ukuphiwa abantu ukuvikela lomkhuhlane. Ingabe ingasoze yenelise ukuhle uqeda umkhuhlane lo, kodwa iyanceda kakhulu ekuvikeleni ukusabalala kwawo ngokuthelelana kanye lokwehlisa amandla awo kulowo oyabe esehlaselwe. Kunje sesisungule uhlelo lokusebenza lohulumende weZimbabwe kuhlelo lokutholisa leyo mithi yama-vaccinations yokuvikela ukumemetheka kwalomkhuhlane ebantwini abangaba zinkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000.
Lo-ke bekungummeli weMelika eZimbabwe uAmbassador Brian Nichols lapho ethekelele isigodlo somsakazo weStudio 7 izolo obehumutsha lapho-ke ngumike hobe.
Yebo, mthwaka komuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 0012465 0318. Niyaphinda njalo 0012465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook kukhasi lethu LVOAWLS.
Lelo laleleyo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza siseWashington DC. Singakayi esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Isavunguzane isiza lezulu eliningi eseHurricane Florence sesifike esigabeni eseNorth Carolina. Sikhuluma nje kwele Melika, sivelela elwandle olwe-Atlantic. UHurricane Florence ubikwa esiqalile kudala umonakalo ngokukhukhula impahla kanye lempophoma zamanzi lokucishwa kukagesi emizini eminingi okuyedlula inkulungwane ezingaba ngamakhulu amathathu. Kodwa abantu bexwayiswa ukubana basuke emizini abakiyo bebalekele lapho okungela ngozi khona.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhla kuhlelo sixoxa lo nkosikazi Mrs. Mpofu, isiphathamandla sekhansili yedolobho lakoBulawayo, iBulawayo City Council. Yena ubona ngokwethulwa kwemibiko kuleli dolobho. Sihlaziya udaba lwekholera. Siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Siyananzelela ukuthi idolobho lakoBulawayo lithilile imizamo ethile yokwenqabela umkhuhlane wekholera. Lokho kunjalo yini njalo seliqinisile le imizamo?
Okwakuqala sizaqala ngokukhuluma ukuthi kade kuhamba njani edorobheni. Siyakhumbula ukuthi kule ndawo ezike zaba le problem yamanzi ngoba kade sile problem emagwegwe reservoir, lapho kade saba ukustabilize khona amanzi aphakathi kureservoir because basically challenge ye pumping. So esifisa ukwazisa uBulawayo nabantu jikelele ukuthi i-reservoir stable. So indawo zonke kade sesizifake ku-water shedding, akusela water shedding ngoba i-shedding ifuna ukuthi isincedise ukuthi wonke umuntu athole amanzi. So sikhuluma lamhla sesivulile, akusela manzi avalwayo. So lokhu ngokuqala okuncedisayo ukuthi sibone ukuthi wonke umuntu unamanzi. Njalo sikunanzelelayo nxa singakwanisi ukuhambisa amanzi ezindlini njenganxa kulama water base kumbe nxa kule challenge nalaya ama reservoirs, i-council ijayele ukuhambisa ama bowsers. So kade kulama bowsers lezinye indawo lezi eziphezulu emqansweni lapho siyahambisa ama bowsers. Esikucelayo yukuthi kulama boreholes abantu abawasebenzisayo, lawa sidala uwasebenzisa amanzi akhona ngamanzi esingathi okufanele ukuthi siwasebenzise ukuthelela izingadi lokuklina, ngoba amanzi lawa asingeke sagarantia i-quality. Kufanele uwabilise ngoba amanzi lana equality is not guaranteed. Kungaba le-base or contamination of i-ground, underground water, we cannot guarantee. So edorobheni lakoBulawayo sicebisa abantu ukuthi benathe amanzi aphuma empompini, yiwo esiwagarantiyayo ngoba siyabe sichekile equality from i-treatment, equality ku-distribution and right up to source. So siyabe sikwazi ukuthi equality in terms of ama-chemical components, organic matter kuhamba njani.
Kodwa kuleli dolobho lokho kungelampawu zokuthi kungabe usuqhamukile lo umkhuhlane wesihudo.
Kunabantu asebekhuluma ukuthi kunabantu abafikileyo ezibhedlela abale cholera, akukabi lo muntu ole cholera kuBulawayo. Esilakho ngabantu kade begijinyiswa izisu kumbe singathi belama i-diarrhea. So nxa umuntu ebuya sisuspecta ukuthi engaba ele cholera kumbe ule typhoid, uyahanjiswa eTongroof Hospital, which is our infectious disease and also our treatment center for cholera. Okwakathesi singathi emini kube labantu abathathu esibahambisileyo abahambe eTongroof abale diarrhea. Ababili bebengabesifazana, omunye ubengubaba. So esikunanzelelayo owakuqala ebe ngumuntu le 20 years old ohlala emganwini wayehambe outside the city ecapital wahlala 2 weeks eGlenview wasethi ekhona ngale wasesiba le nkinga isisu sesimhlasela izolo ubuye esibhedlela wasehanjiswa ngeambulance to Pilo Hospital lapho asushwe khona wahanjiswa eTong Group Hospital usekhangelwe ngabo mongi labo dokotela and samtreata njengomuntu ongabe elekhorela ngoba kulama guidelines ukuthi ufanele simphathe njani umuntu onjalo esikubonayo ngathesi icondition yakhe istable kukhanjiswe elaboratory ama samples for checking so asikatholi ifeedback from ama labs ngoba kuthatha I think about 48 hours ukuthi be able to tell i-causative agent kulesibili kulo ntombazane ole 18 years old wayehambile la outside the city ukhanye ngani yena ule typhoid ama symptoms akhe ngani ngayi typhoid sesimkhangele njengesibhedlela and ustable so sibone ngani lo usiza discharge ayihambe ngkhaya and then the third patient is a 58 old ophuma ephumula kazange ephume kobulawayo njalo kazange ebe le possible contact with umuntu ole cholera so lo simtreata njengomuntu nje ole ordinary diarrhea then the fourth patient ngumuntu ayihambe budiriro wasevakatshela intumbane umuntu oleminyaka oyi 26 owesilisa naye ulama symptoms e diarrhea uadmitwe namuhla so esikwenzayo siyaba isolate ngoba infectious disease hospital is for isolation and investigation so siyamtreata as a possible case njalo okwakathesi siloku esimelele ama results lawa ukuthi abantu laba asebekutheni esibhedlela ukhona yini ongabe ele cholera
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi nesisa Mpofu obona ngokwethulwa kwembiko kukhansili yedolobho lakobulawayo iBulawayo City Council asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC kwezemaphandleni lamhlanje abezempilakahle bavale isikolo ezimbili emkwizi phansi kukanduna masuku eGwanda besesabela ukuqhamuka komkhuhlane wesihudo sekholera kulandela ukufa kwesikojo uAlbert Ncube usipha lolu daba
behuthule kuthecwaka ezikolo zenkwizi primary kanye lesecondary ngolwesihlanu kungela ngitsho lomfundo yedwa kumbe umbalisi ongamuthi Charles abezempilakahle kanye labazali baqhube umhlangano ngolwesine lapho umnumzana Chris Ncube ongu-environmental health technician athetha khona isinqumo sokuvala lezi zikolo kusalungisiswa udaba lwamanzi izakhamizi zithi udubo lokuthulelwa kwamanzi kulindawo lwaba khona ngemva kokuba sekukhitshwe isikotsho esisebenza ngamandla kwafakwa impompi zamanzi ezisebenzisa amandla elanga awesola kuthe ngemva kokuba amasela setshontshe intambo zesola lesi sigojo sangasasebenzi osekudale ukuthi iningi lezakhamizi lithi kubiselwe isigojo esisebenza ngamandla unkosazana Chester Moyo ngesinye sezakhamuzi engwizi ezingene umhlangano lwabezempilakahle njalo uthi lezi zikolo zizavulwa kuphela kungalungisiswa udubo lwamanzi
izolo sisesangena umhlangano sakhuluma ngamanzi sabona ukuthi amanzi awahlanzekanga kukhona kuzingamadamu esiphomhamba sesivukutha sakubona ukuthi kule khorela abantwana singafelwa ngabantwana saza safika esigabeni sokuthi ngcono izikolo zivalwe uma sokulungisiwa isikotsho yikho ngomvulo kumba abantwana bengahamba kodwa nxa kungafikanga umvulo sithe siyavala chosi
esinye isakhamuzi umnumzana Libion Moyo uthi bedlula amakhulu amahlanu abafundi abasengozini okuhlaselwa ngomkhuhlane wesihudo sekholera
akukabile way forward ngalokho esikubona that's why ubona izikolo zivalwe okwanini okwalamthanje ngoba izolo HT nguyo onjani osivale isikolo iprimary plus isecondary
lobanje sikhona esinye isikotsho esiphuma amanzi izakhamizi zithi sifile njalo sinzima umnumzana Elliot Ndlovu ngolungisa isikotsho esigabeni senkwizi usilandisele ngodubo lwamanzi lolu
so iproblem yenzakala la kwakule sikotsho kwazabuya enye idona yathi yona ifuna ukufaka isola Ngisizwe ukuthi yona ibhorwa umgodi yase sithi kukhitshwa amapipe lapha bafake ngonisoli.
Ukhansila walindawo unkosazana Lobukhosi Malila uthi insimbi zokulungisa izikotsho zikhona njalo uchaze ukuthi ukufaka impompi zamanzi ezisebenzisa isola bekukhangelelwe ukusiza izakhamizi ezingaselawo amandla okukotshoza.
Ibilula emntaneni omncane la kugogo ohlala yedwa ngokubusekekisa ukuthi abuye laphana avula impompi akhamanzi but izikotsho lesana sesisetshenziswani amanzi sokubuhlungu khona lezo ngoba sokuvakala abanye abantu abazawasela amanzi akade sebewathola lezo.
Umqondisi wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA ezansi emandebeleni umnumzana Dumisani Ndlovu ufike emkwithi ukuyazibonela ngawakhe udubo olukhona.
Ngithe kahle ngizobona benze kuhle ngoba bekuzavela okukhulu esikuzwayo endaweni ezijeneyo. Abazali siyabakhuthaza ukuthi baphangise balungiselele imfundo yabantwana ngoba o-grade 7 bayabhala, o-form 4 bayabhala, kakumelanga bathi lose an hour a day or a week. Kumele babe sesikolo.
Umkhuhlane wesihudo sekholera uqhubekela phambili ubulala abantu njalo uZulu ukhuthazwa ukuthi alandele izaluleko zokuhlanzeka ukuze enqabele ukumemetheka kwalomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngiseNgwitsi eGwanda ngingu-Albert Ncube.
Lingali tshona njani zulukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lethu sixoxa lo mnumzana Stanley Torima, ukansila wedolobho leDede. Sixoxa ngezilwane esezikhathazile kulumama. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
No, ngiyabonga Chris Gande.
Uhamba njani khona ngapha eDete?
EDete ku-right nje but silo hlupho lwezilwane sezipongukuhamba zonke iindawo. Kule zilwane abazitsho ukuthi laba abakhangela izilwane abe-research bathi zavela ezizarela ngale manje ziyakhathaza emalayinini laphele ziza lapha emagodi duzane leDete la.
Sezike zadlayini izifuyo?
Sezadla izifuyo eziningi, amadongi, inkomo. Kwekomunye umuzi zatshiyazulele ingoma ezingu-3 sezigijimisa ezeni labantu sibili sekwabakhuli sibili lokuyana kokuthi ilanga lalandelayo la ngikhona abathi nabebuya babephakisileza ngokuthi belale belendle ukuthi singabuya engxenye babona ukuthi bengazenzani but hhayi lokhu abantu behlala esevalweni especially ukuthi laphana kwakuhlala khona abantu lapho kwakhutshwa khona abantu le Marist Brothers akusahlala abantu so kathe sezizihambela santando akusela mizi so imizi iseduzane iyo siyi-affectwa kakhulu.
Ziningi kakhulu izilwane lezi yini kumbe zikhona ezixhwalile ezilutshwane
ezihluphayo kathesi lapha ezigabeni zi-3 lapho ezihamba khona ziyahamba zingu-3 but silosizo ukuthi inyamazana injengesilwane kumele ukuthi sihlale egangeni ungabona sesibuye ebantwini kutho ukuthi siyabe singasarayithanga siyabe sesi-dangerous empilweni yabantu.
Manje-ke nxa wena ukhangele khonoko okwenzakalayo uhulumende engaphathisa njani?
Indlela uhulumende angaphathisa ngayo ngeyokuthi izinto zingase ziphuma nje lapho kumele ukuthi zihlale khona zingaze zifike ebantwini khazibulawe because muzono zingabambanga zizaba mfundo. So uhulumende whilst bele policy yokuthi we have to live in harmony with nature.
Siyambonga ke uChris Gande ngokusipha uhlelo ezemaphandleni. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba sikhathi sesiphelile. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu phose abangama-328 asebebulewe umkhuhlane wekholera eHarare kuphela. Ngolwesihlanu kobulawayo kubikwa kulabantu ababanjwe abangabe belalala umkhuhlane wesihudo sekholera kobulawayo basiwa isibhedlela seThornbury. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Olivalelisayo, uPresident Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.